Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF.
Hayi, simelele ukuzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni ukuthi into ezileyo le ziphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Bayikhona kwi-weekend kodwa bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa. Ibhekile, ayikho insindeni into engayizwani, ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF abaqotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mdasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanu PF kumele babuyele ebandleni. Inkokheli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. UGumbo loMtasa baqotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe lo Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simelele ukuzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni ukuthi into ezileyo le liphile. Kade hayi, kade sayiqede khona ngale labadala benu. Lingaqeda lisile ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazathini, bathi bona bazayifaka indawo yangkona epolitibiro. So simelele ukuthi sizwe ukuthi bazathini.
Manje umongameli Mnangagwa seleke lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Azange sikhulumisane. Sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa yazibila uyabe kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi lingasingakhulumelayo. So asingakhulumelayo.
Manje nxa lingaya kuZanu PF ibandla lenu ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi, so kazazi ukuthi izinto zime njani. So sibele ukuthi basi gqekezele ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esizadecide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So mele sime sibone ukuthi sibathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hhayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So china nomdasa sa sa tina hayi tina katesi gazifuna ukubukela into le sina sifuna ukuthi kube labafana abancane yiwa baza ayekufutwa babe phambili bakhokhele sina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izo zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo bona abantu abafana izasikhumbula ukuthi bangasikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle date ngaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hhayi ngawumanga kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyakenye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyakenye, ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo bulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, nguMike Hobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Yho, banengi okumangalisayo. Hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiwuteacher by profession. I'm a sports scientist. I'm a political activist. I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituency as an independent. Ngingena ngizimele kanye la party engingena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungenze ngangena ngi-independent. One, into enginazobela kakhulu ngamaphathi. Abantu abangena ngamaphathi basuke basebenzisa amabhaji amaphathi ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemeyeke ukuthi bona njengoba bengeniswe ngamaphathi bazaphinduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngi-one. Njengoba sengiqhasa ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo futhi mina kweyami i-team Mzaca kangazishona kangazi Ndebele kangazi ZANU-PF kangazi MDC I know ngazi osisi labo bhuti labo baba labo khulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokukhankasa lokungena nge-independent ngifuna ukuba ngubaba oyi-leader yabo bonke abantu ukuthi kathesi kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kathesi nje sine ngadi esizindathayo ngadi ye-MDC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunjenje ingadi yena esilayo thina eBlau South ingadi iyadonetwa idona kwakuthiwa ngeyabafelokazi lalabo abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana lendoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho anxa ngidinga abafelokwazi kangidingi bafelokwazi abe-team zaca kuphela or abezani umba we-NDC ngidinga omama bethu abangabafelokwazi kumbe obaba abangabafelwa ikho engikwenzayo.
Awungitsheleke Josphat, ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa?
Lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akulangqungquthela kuma-elections abuyayo. Akulangqungquthela, sonke siyalingana. Of course, angilayo imali lela abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo. Angilayo imali okunje ukuthi kathi singangikhona lapha nje sifise lokucela koba abaphetshiya kumbe abangakuthi bangenelisele bangincedise ukuthi bebone ngivezela abantu bangagugla ibizo lami Josphat Ntsangkulu. Into engivezela abantu ukuthi ngivezela ngokwami okwesikhwameni sami. So lolu khetho siyakilo akula muntu engqungquthela, sonke siyalingana. Kade singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babangayizikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngingathi ihafu yabantu abarejistileyo. Lokho ukuthi MDC ZANU-P F ZAPU MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty abasafisi ukuthi into yiparty njalo abantu bakhathele bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathesi akula into engingayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izanika 5 kumbe kathi wonke kathesi nje kuzaba udobho omile dobha lapha kumepeda lapha. What I can say, these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe. Ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizawathatha ama-seats ngendlela okuliwa ngawo. I-MDC yayiwina ngokwathi kwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi zanu-P F babengabe zanu-P F bebelokuza lakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotela ama-independent or amanye amaphathi amancane kasungula abangaboni ama-problems abo bazavotela.
Hayi, ngiyabonga Josphat, isikhathi yiso sesiphelile kodwa siza qhubekela phambili ngale ngxoxo ngeviki ezayo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Josphat Mzaqa Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla Chaka komuhle masibane ngevekezayo olivalelisayo nguMike Hobe lilale.
Siyabonga Mike, lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silo ntungamile inkomo.
Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu sikhangele ukuvuka kwakhe. Ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu. Singakhangela uLuke chapter 24 verse 1. Ithi yona kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni. Kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi sebedidayile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe iy'ngubo ezicwazimulayo basebesithi nxa kuqhubekela phambili babalibuza ukuthi sidingani ophilayo kwabafileyo kasekho usevukile. Kutho ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukaJesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu. Okokuqala, siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, omama bakaJesu, omama babencedisa behamba naye uJesu, laba abahamba ethuneni lakhe base belahlekelwe lithemba. Kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselekile efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebatshele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, oPeter labanye basebebuyelile ukuyagona inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlili ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestamente endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovuswa kwabafileyo. Babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela, kodwa kwathi kusenzakala izinto, bembone bethelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bacabanga ukuthi asekuphelile. Kanti ithemba lalilokhu likhona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sefile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayesinike yona isifile, abanye njalo bakusele zimuli, imuli yakho isidilikile, ufike esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi konke sokuphelile. Kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze ziphile njalo. Sinakhangela lapha kule ndaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho kukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunywe ukuthi hayi, uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lona elamvusayo kwabafileyo, uJesu waphila njalo.
Ah, kuyigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje sifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi ngithi siphelile empilweni. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avusele lithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo. Lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuke aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanisa ukukholisa ke leli khefu ele Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Sigcina masiko
wethu,
ungakusenziwe
mani,
kancela ubaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugulawundi.
Uyazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangizange sasisebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami bebulawa yigugulawundi bebhomagrade abona. So if kwakuyouthi bona izapha yayilezikhali, kwakuyizapha yayilezikhali ongasezakhamizi wakezikhali, wayebona bengakuzwanga namasoizitha balwa lapho lezakhamizi. Yabona, so thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona bengayiphoselani, ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi bayenzani ngayo, ngoba yinje mina isongo engisebenzisayo kakusonge sami. Yesibona, esami isongo ngesakondeleni, kodwa lesi isongo esesithupheni akusonge sami, esithupheni bayitha ngilabazali. Ngenze kuthi abazali bami bathela endlini, singathathi ibhesi. Babulawa umuntu ngibabhekile, babantu abekhuluma ulimi engalizwayo. Yabona,
wawunganani khonapho? Wawunganani khona lapho?
Ngambe 9-10 years khona lapho. Wawungu-85. Eh, ngangathatha ibhedi. Kuthe sekumele ngithathe ibhedi, ngaze ngathatha ibhedi umama omncane wami wakoNcube. So esithupheni ngincube. Bathi mina ngiwakwendebele. Ngiyabona. Ngenze ukuthi abazali bami bathela ngibhadekile endlini. No death certificate, no what. Manje this year ngenza 43 years. Leyo ndawo baloku yephozi. Ngiyuthinga ukuthi indaba nabe ngabe into eyenzekala emashonini. Ngabe abantu bakhona abazange bahleba ngezinye indlela mhlawumbe. But because ngoba yithi abantu bakwamthwakane kufana lezinto kanje ezilahlekile.
So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende khonapho bathini ngodaba lwakho ukuthi awulalesithupha awulani njalo umgabe lokho ekhuluma esithi udaba lolu lwayenziwa ngamaNdebele lezabhu?
Mina isithupha ngigcine ngiyithatha ngesibongo sakoNcube esingasosami. No, izaphu mina kanjani ngibona umama ethaka izaphu. Anjani ngibona umama ethisele endlini izaphu. Umama wathisele endlini likwaba igugurawuni. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhwana kwahle kwahlala kulinceba kini ukuthi umuntu okhuluma isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona uma beloku beyiphosela nakunje noma bengathi bona bayakhompasetha abantu abalokuzelayo kodwa mina ngeke kubantu bavuse abazali bami emangcwabeni.
BabaNdebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, ndiyazi ukuthi mina ngokwami kude ngivele kahle mina ngokubona kwami sabandlulela kudala. Ukuhlela kwabo igugrawundi babevele besiqonde ukuthi asobantu. Ngabe ngibizele la sihlukanisa bazibonela kuthina sayikahle amanyeza ayithi sapholisa rasodwa sabona ukuthi senza njani. Ngoba vele uma sokuthi sahlangene kanje umsingi lobala ngeke kuphele. Ngoba vele yonke into saphethwe ngubuza. Manje uma ngasifika ngithi ngiyakwela something ema-ofisini e-government. Kumbe ngithi ngiye-border, i-Bedbridge, kumbe ngithi ngiye-plant, ngiyathola umuntu okhuluma isishona. Kuvusa kini amanxeba nalana khona. Ezikolo zethu emakhaya, zetholotho, nyamendlovu, kuphi, ngizathola ipikita nami ukhulisa ngitisha weshona. Khonkhana kuvusa amanxeba futhi, uyabona. Amanxeba awapheli.
Amanxeba anjalo angapholiswa njani, BabaNdebele?
Hayi, lokhona kunzima, ngazi nje ngathi iqale yedlula kubafundisi. Ngoba mhlawumbe babakwazi ukudiduza umuntu ofelweyo. Hayi khona umuntu wenzani kimi abuyethe ezokhuluma nami. Ya. Mhlawumbe ngambedike ebafundisini namajaji mhlawumbe aretayayo angasezothathesa ngoti mhlawumbe angakuthuka amanxeba. Ngoba namanje uma ngibheka isithupha sami ngebhethi yami, mina ngiqale ukusebenza ngile 14 years because ngoba ngihlubekile kuye esikolweni. Lo muntu owaze wangigcina wayengekazi athi engiphukuza. Abuyangifundisa angenzele konke. Ngiqale ukusebenza ngile 14 years. Angifundanga. Into impilo yami vele ibuhlungu namanje.
Nxa sihlangana udaba lolu, singathi-ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra lakho?
Ubaba kusho ukuthi njengoba ngangimntwa emncane, so into yakhona ubaba wayehambile wayezihambile eyotrena, wasala umama. So baba kuthe sebuyile ngale, ngathi wayeuthini ngathi kahle kahle wayebuzipha jami. Ngoba uthe sebuyile laphana ekhaya, ngazi nje babevele bekuzapha, yabona. So kuthe ngenye idayi sasiye esikolweni, basika bona amabhereti abomvu. Bathe ngisasingisele ukuya esikolweni nje, kwakunomunye intombazana ayihlala khonapho ngikhaya egcine umama. Mina ngangabunaki, ngabona sebetshaya umama, yabona. Ngangakaze emboneni ubabetshayasakumama isandla. Kodwa ngabona umama etshaya ubaba engekho. Bazobuya, hhayi sahamba thina saya esikolweni, vela zangifunde kahle. Thema siyabuya intambama vele esikolweni, sathola umama engekho. Yebo. Ma esiyabuya wabe ntambama ngabo 60, wathi kade bemele ukuthi bayobulawa bonke bebaningi. So wathi mele kusebenze uhlamvu olulodwa. Bagqisile nge-1 bullet bonke. Kubuye iphuma izobathatha ibase kuthi iye bagqibela 1 ndawo izakhamizi zonke. So iphuma kuyangazi yaba le phantari. So kwagcina sokuthi ahambani sizalibiza futhi. Isoko kunjalo kwazobuya ngelinye ilanga. Ngangikhona kwi-weekend bathi bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa. Iphelile. Ayikho intsinde into engayizwayo. Iphelile.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube.
Bayawagcina masebawawenziwe mandulo.
Siyabonga Gibbs Dube obesiphake uhlelo lapho olwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
Amanzi ambathele bulawa Chiefs le Cape United anqobe wakuqala selokhu uqale imidlalo yalonyaka nje ngoba yibe ngujikile lokubhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale idlale namhlanje. Iqembu lebulawa Chiefs lichayele chapungu nge-1 kanye enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo nguGracious Mleya. Sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo yacina. Ngasesikolweni iHarare iqembu leCape United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanye njalo lihlohleleyo nguSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela icho ukuba omabili lawa maqembu asele mihlomulo eyisithupha iqembu ngalinye. Umqeqetshi omngenise iqembu lebulawa Chiefs kusigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho kwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Siyabonga umdlalo onzima kodwa sizama ukuma lathi kufanele ukuzethemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni. Kwenza ukuthi ungayenzi ukuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kusigaba se-PSL iqembu le-Rentals leliyada abe ngujikile obhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawayo City ngaseMandaba. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZPC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizemukelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChicken Wing lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve. Kuthi iqembu leNikroot lizadlala leNgezi Platinum enkundleni yeAscord. Ni mele Studio 7 ngobula wayo ni Joseph Njanji.
Mukaula chipupa itendi esimu ti masula zili benchi topoti
jina gumana pa WhatsApp
ndikati
jina gumana pa WhatsApp
ndi mamuna yu
jina gumana pa WhatsApp
ndi bamboa
jina gumana pa WhatsApp
ndi maiwa
jina gumana pa WhatsApp
Jinagumana
pa WhatsApp.
Areke anene, chabuela jipine, ola, jituale jipine, mawa jipita wikipata. Inendi makukoda, nilive na zonchito, kudisi na kuone, niwe wangatale. Zanga ndizako, lea telomane, siene mumpamba, nipempe ndi kupata.
Jinagumana pa WhatsApp. Jinagumana pa WhatsApp
ndi mamuna yu
jinagumana pa WhatsApp
ndi bamboa
jinagumana pa WhatsApp
ndi maiwa
jinagumana pa WhatsApp
sisi jikuza
jinagumana pa WhatsApp
olo mundi sekea olo mundi nyozea kanga daka peza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka andi lola yeka kanalika basti panonika fiansi sandi longeze baby suta desia mpaga na kale zili benchito
jinagumana pa WhatsApp
di antiwa
jinagumana pa WhatsApp
iagazi anga
jinagumana pa WhatsApp
ni amuna anga
jinagumana pa WhatsApp
ni dadiwa
jinagumana pa WhatsApp
Mamiwa
jinagumana pa WhatsApp
Ikagandi batapo ndi mango babobo ndi ndigu masobo kwanganga zimashubu jambula mapolo tumisilana zitu ma WhatsApp ko ine kunti masi ndi balola kuchezera olo kukutizira
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe Hello Young Sam amajaha amabili adabuka phetsheya kukamfula uZambezi eZambia ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp liyazi ke ivela kungoma ngathi ninabalingisela ingoma umdaratsha uya esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo Oye isikhulumeli sebandla lezana uPF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe uMnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezana uPF na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gandhi asihlanganene kuseni ngowafasi 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.